Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomgqibelo mhla ka 22 kumpalakazi 2018, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi ilanga lokunanza isivumelwano sebandla le-PF ZAPU lezanu ngomnyaka ka-1987 i-Unity Day lalisoze libe nesithunzi esifaneleyo nxa udaba lwe-Gugurawundi lungahluzwanga.
Kwenzakala ngenxa yokuthi khona olunye uhlangothi lwasoluhlukuluzekile, lwasarenda, lwathi sicela ukuthi khona lingasaqhubeki lisibulala. Sizwisise khonokho elisingene ejogwini lakhonokho elifuna sikwenze.
Izakhamizi zemaphandleni zithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu, kungakho kazisoze lijabulele ilanga lekhisimusi yalonyaka ngenxa yokubhidlika komnotho osekudale ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo.
Lonyaka womile, mina nami ngusomabhizinisi nje umuntu ozibonela ukhandakhandayo izinqolo wenzayo konke, kodwa imali akulalo nyaka. So sikhangele nje ukuthi avelele iChristmas Day kubhayisa kuphela, vele akulalutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Iningi lithi ilanga lokunansa isivumelwano sebandla le-PF ZAPU lezanu ngomnyaka ka-1987 i-Unity Day lalisoze libe lesithunzi esifaneleyo nxa udaba lwe-Gugurawundi lungahluzwanga, njalo kwaba lembadalo kulabo abathinteka kuleso isehlakalo. Ibutho le-5th Brigade libikwa labulala abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili, 20,000 e-Midlands le-Matabeleland. Ilizwe lisanda ukuthola uzibuse okwabangela ukuthi wayengumkhokheli we-PF ZAPU umuyi umnumzana Joshua Nkomo kanye lowayengumongameli njalo ehola ibandla lezanu umnumzana Robert Mkabe belobelane lesi sivumelwano esabumba ibandla lezanu PF. Intatheli zindaba yethu bathabile Masuku usethulela lolu daba ngocwele.
Umnumzana Lungani Ndebele uthi ukubambana lokho akusikho ukubambana kweqiniso.
Kunzima ukuthi ngikhulume ngithi irrelevant or not, ngoba yona ngwayo iunity yangkhona mina angiyibali njengeunity, ngoba iunity nxa ngiyidefina mina ayisikho ukuthi khona kumele kube lomunye umuntu oyabe se-forced to unite with someone. Ngibona ngani iunity is supposed to be by merit. Kwenzakala ngenxa yokuthi khona olunye uhlangothi lwasoluhlukuluzekile, lwasarenda, lwathi sicela ukuthi khona lingasaqhubeki lisibulala. Sizwisise khonokho elisingene ejogwini lakhonokho elifuna sikwenze. So to me I can't say there's any unity. Ngoba even singaze sikhangela country wide to say unity in this country is taboo, because unity there is a large outcry for democracy. The unity is hands and gloves with the democracy.
Umnumzana Ndebele uqhubekele phambili wathi ukubambana kumele kube lasembonweni ukwenzela ukuthi kube ukubambana kweqiniso.
Ubandlululo soluluzumuntu olunengi kuleli lizwe, ngoba uzakhangeka ukuthi khona even kususela le sasibuka kubandlululwana nge-race, amakhiwa wabandlululwana ngemhlobo, ubandlululwana ngesithiwa i-nepotism. Kathesi ubandlululo olukhona ngolwe-opinion, olombono, sesibandlululana ngombono. And as long as we still have got i-leadership that can say phansi labantu abayilokhu, phansi labantu abayilokhu, akula unity ekhona.
Umnumzana Socks Mabena uthi lolu suku sokulikhefu nje elokuziphumulela.
Lokhu nje lusuku lokukhumbula izihlobo ezalahlekela imphefumulo ngesikhathi sombhuqazwe, hashe esokubambana. Akumele sikhumbule ukuthi lokhu kwenzelwa ukuthi ibutho le-Gugurawundi lime ukubulala abantu esigabeni seMatabeleland jikelele. Kungayisikho lokhu ngabe kuthiwa kwaqhubekela phambili isigaba sonke sasizaphela, ngabe khathesi mhlawumbe sokuhlala abanye abantu kulesi sigaba. So mbone ngani mina lolu suku akuzange kube lokubambana kwaba khona kwaba nje lokumiswa kwe kokubulawa kwabantu abangelacala yikho sikukhumbulayo lamhlanje sikhumbula nje kuphela imphefumulo izihlobo abangane abazali bethu okhulu labo gogo emakhaya ababengazi lutho kodwa belahlekelwa imikhuhlane belahlekelwa izimpilo zabo belahlekelwa ngabantu ababo belahlekelwa izihlobo kungela sizathu nje
abanye abanjengomnumzana Thabani Moyo bathi lolu suku akusilo lokubambana kuphela kodwa ngolokukhumbula imphefumulo eyalahleka ngesikhathi sombhuqazwe njalo kufanele abonayo bevume abakwenzayo
le ilanga lokubambana lona lele esalithiyelwa ngabadala ngendlela esembona ngayo mina hayi sokumele kusetshenzwe ngendlela ezokuthi khona abantu sokumele becabange becungu lokuthi khona sivela ngapi sifuna ukuya ngapi njengabantu mangikhangele ngikhangele abantu be-region le yakithi yasemandebeleni ukuthi khona abantu sokumele benze njani ukuthi sivele imvelaphi yethu lokuthi sifuna ukuya ngapi ngoba iningi lethu asisasebenzi phela sesizisebenzi ngoba nxa abadala bengasozi nxa abantu bengasozi behlale phansi rather bekhulume ukuthi hayi sivelaphi siyefuna ukuya ngapi ingathi ngesilungu plan for the future of our children and our grandchildren. There's nothing that we are doing. Avela kulalo dizengabisibeza. So we're trying to say sikhangelele senwaya amakhanda ukuthi kanti eyi sivelaphi siyangapi. Hayi asihlaleni phansi senze into eyiyo ukuthi abantu abethu nabazukulu bethu kusasa sibatshile into eyiyo okufanele siyitshile.
Lo nyaka ngumnyaka wesibili ilizwe lingenzanga umkhosi omkhulu njengeminyakeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance yena osichazisela okuningi.
Ilanga leli liqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala lamisa ukubulawa kwabantu okwakusenzakala. Siyakwazi ukuthi baningi abantu abasebechithekelwe impilo zabo. Ngakho ke ukuthi inkokheli zavumelana zalobelana phansi kwaba lokuthula kuqakathekile kakhulu lokho. Njalo kwesibili ilanga elisitshengisela ukuthi thina njengamaZimbabweans siyakwanisa ukuthi sihlaleni phansi sike sikhulumisane sizwisisane sixolelane siqhubekele phambili lokho sizama ukulungisa indaba zethu. Bona ngani umzekeliso wathiwa ngubaba uNkomo uqakathekile ukuthi abantu abaningi bawufunde. Siyakwazi ukuthi uNkomo wanikela impilo yakhe waphakamisa ilizwe laba ngaphezulu kwezidingo zakhe yena njengomuntu njengenkokheli ngoba nto siyakwazi ukuthi wayelebutho laye kokuthi wayengakwanisa ukuthi alwise kodwa wabona ukuthi impilo zabantu ziqakathekile. Ngakho ngibona ngani isifundo esizifundayo kule ndaba singasinceda namhlanje ukuthi singalungisa njani indaba zethu ezizwe ezihluphayo njalo ezimqoka kathesi eZimbabwe.
Kodwa abanye bathi ilanga leli alilethanga ukuthula ebantwini abalahlekelwayo ngesikhathi se-ground. Kwakuphakathi kwabakhokheli kuphela njalo ibandla lezaphula ginywa.
Mbona ngani indaba yokuthula luhambo ayisonto eyenzakala ukuthi kumbe sinamhla sokusayiniwe sokuhle kwalunga konke. Siyakwazi ukuthi namhlanje sokule NPRC indaba le-ground ayibonanga ilokhu ikhona ilokhu ikhulunywa njalo lokhu kudinga ukuthi ingalungiswa njani. Siyakwazi njani ukuthi bona abantu bemathebeleleni nabantu ababa yibo ababulawayo ngabakulawela izihlobo zabo. Yanamhlanje indaba le ilokhu indaba etshisayo ile indaba ukuthi ilungiswe. Njalo siyananzelela ukuthi abakhokheli bona abakhona kathesi bayavuma labo ukuthi lindaba iqakathekile ukuthi ilungiswe abantu beZimbabwe ukuze baqhubeke baye phambili. Sinanzelele nokuthi izinduna nangokwazo ezizwe ezilabantu abahlukuluzwayo okulabantu okulamangcwaba abantu abalokhu baweqha kuze kube lanamhlanje zithe zona sezifuna ukuyingenela lindaba. Ngakho mina ngibona ngani yebo Yesu kuphuzile kodwa bonani ithuba likhona ukuthi lokhu kulungiswe. Njalo siyakwazi ukuthi izaphu yavumelana layo izani bavumelana ukuhlangana bethome ibandla elilodwa. Okokuthi umbe kuleyini yadinga enye sengalungisana.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance sixoxela ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Ele Zimbabwe namuhla ekuseni lihlaselwe yikuzamazama komhlaba okubizwa ngesingisi ngokuthi earthquake, njalo ibile sisindo se 5.5 ku Richter scale, okutsho ukuthi ibinga lasisindo esikhulu kakhulu. Inhlanganiso ebona ngezemvelo e-US Geological Service Agency ithi ukuzamazama lokhu kwenzakale eChipinge kodwa kuthinte lezinye indawo zelizwe ezigoqela iMutare, iMaswingo leHarare kanye lelizwe leMozambique. Lokhu kubangele ukuthi abahlali balindawo, ikakhulu abelezindlu ezakhiwe ngomdaka ezingaqinanga, badilikelwe yilezi zakhiwo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala kuvimbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala kuvimbula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu, kungakho kazisoze zithakazelele ilanga lekhisimusi yalonyaka ngenxa yokubhidlika komnotho osokudale ukuqonga kwempahla ezitolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe ngolwesibili ukujabulela ilanga lokuzalwa kukaJesu lekhisimusi. Imuli zivame ukuthi zihlangane ngaleli langa ziphane izipho, kudliwe ezifele emlonyeni kunathwe, kudokhekhe bathengele izigqoko ezintsha. Kodwa lonyaka iningi lithi ikhisimusi izafana lamanye nje amalanga. Unkosazana Salani Ncubo esitezi uthi lonyaka babhekane lendlala embi kakhulu.
Sisebunzimeni, indlala ikhona, uthola kunje kubuya inhlelo kuthiwe akuncedise abantu abadala, uthole ukuhola abatsho impilo kuzemile kuli ovethi ini, uthole ugogo uhamba ngodondo lobaba kahola uze ukuziswa usizi. Okubangela khonokho yibo abakhulu ababekhethe ukuthi bhalanini abantu, so bona sebezikhethelana ngobungani.
Umnumzana Moli Khumalo oyelumene uthi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu.
Okwenzakale ku-2018 ngizakukhumbula engasoze ngakukhohlwa, yikuma kabi kwelizwe, ukuswelakala kwe-fuel elizweni, okuyinto embi kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi into zethu eziningi vele ziyabe zifuna ukuthi zi-transport ngomgwaqo.
Unkosikazi Sibonga Inkosi Sibanda wesibhula uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kubajiye betshaywa ngamakhanda.
Yoma abafisa ukuzincedisa le mazi ezivulekwayo, into zangkhona ziduro ukuthi sozithande. Uyathenga iflower nge-$4 sasuyithenga siyi-$7 vele kunzima ukuthi omama bengaziphilisa ngani ngokuthi bangabamba ngabi vele kunzima. Imazi esikolo ziyakhwela amasuku zonke, awulanto ezingaza zibhadala zabo esikolo ngazo imali zabo. Kube ngithanda ukuthi xa uhulumende ekhona ongasiza ngabo esincedise khonapho.
Umnumzana Brighton Rowentalale uthi ilanga lekhisimusi lonaka lizedlula njengawo wonke amalanga ngoba iningi labantu lingelamali.
Lonyaka womile mina nami ngusomabhizimusi nje umuntu ozibonela ukhandakhandayo izinqolo wenzayo konke, kodwa imali akudlalo nyaka. So sikhangele nje ukuthi avele le Christmas Day kubhayiza kuphela vele akulalutho.
Iningi lezakhamizi litho kubadanisayo yikuthi inkokheli abazikhethayo kwezombusazwe kazisafiki ukuzokuza izikhalazo zabo. Unkosazana Agnes Mbangeni oyeGwanda North uthi abakazi bembona ummeli wabo edalele ephalamende selokhu bavotayo.
Nxa esafuna ukukhethwa uyasithembise ayi phansi lephezulu athi yena ngizabuya ngilenzile, wakubabuya sibi yena lo MP esiphinde samphinda yena. Wabuya kojoko konke wafica abantu behawula besiza ngapha wathi hayi ngizabuya asizange siphinde sibe. Kunjenjela kathesi lokhu savotayo emehleni wethu kasimazi.
Ngaphandle kokuthilela kokudla okunokulakho ukuswelakala kwelikhisimusi ngamanamnede kanye lotshwala khona okungasatholakali ezitolo lemabhawa. umnomzana Gabriel Moyo oyemawane uthi kuyadingeka ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ahlale phansi lomkhokheli webandla leMDC umnomzana Nelson Chamisa ukuze lakusasa libe ngcono.
Okokuthi ngonyaka ozayo nxa kungaba lokhu kunje so hayi ilizwe mbona livalwa leli ngoba abantu bathwele nzima yona ikhisimusi ukuthi siyayidla njani izindabo abantu bona babanathi utywala emabhawa kakula ludwa kula tywala izinto ziyadura thina besikhangelela ukuthi aluba yena lo ndoda osibusayo engayehlisa ingqondo yakhe noma kungumfana lowo ahlale la ephansi babonisane ukuthi kanti bangalungisa njani umnotho ukuze abantu babe right abantu balungelwe.
Ikhisimusi yalonyaka iza ngesikhathi odokotela bekhalale imisebenzi lababalisi betshengisela besithi bafuna ukuholiswa ngedola lemelika. Ukuthilela kwemali emabhanga kanye lamafutha ezimoto emagalajini kuqhubekela phambili lanxa uhulumende bethe sithi uyalungisa lolu hlupho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fubembula,
lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fubembula.
Uyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo sobhuku welowagweru umnumzana Matthew Nketa. Ya, owakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba Gandhi, lapha ukhuluma noSabhuku Nketa elowagweru.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapha?
Ye, ngapha elowagweru kathethi ngikhuluma nje ngimele inhlanganiso okuthiwa yi-Women Action Group. Inhlanganiso le imele amalungelo abomama labantwana abangamantombazana. Kungakho iyakhuthaza ukuthi izakhamizi ezelowagwelo ikakhulu ezelatshwa eklinika elowagwelo mission, elowagwelo adventist, ezelatshwa emakepesi clinic, ezelatshwa emaboleni clinic, ezelatshwa kotumbire clinic eshagari, ukuthi kazibe kwazi ukuthi kulohlelo oluqhutshwa yile inhlanganiso lwe-awareness ukwazisa izakhamizi ukuthi i-abortion, ukukhitshwa kwezisu, kwenziwa kuphela ezibhedlela, emaklinika, kungenziwa emakhaya, ngoba kuyingozi nakusenziwa emakhaya.
Manje lithi kwenzelwe ngapi njengoba lesibhedlela esinye isikhathi sizwa kuthiwa abavumi?
Hayi, khathesi le inhlanganiso esikhulumisane lohulumende bavumelana ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi enze i-abortion kumbe akhiphe isisu akaye kwenzela esibhedlela, angakwenzeli ekhaya. Ekhaya kuyingozi ngale indlela ngoba le nxa kukhitshwa isisu kusemakhaya ulwazi lulutshwana lokukhipha isisu, kati esibhedlela abakonomongikazi bakufundele khonokho ukukhangela umzimba womuntu. Umuntu ongumama ulamathubi ngaphakathi ayiwagcina umuntu. So nxa kuthitha emakhaya ngapha amathubi lawana ayaba affected kumbe avaleke kumbe zona izinto ezisetshenziswayo ukukhipha isisu ziyaphambanisa kube lama-infection azadala ukuthi empilweni nxa esefuna ukuthi abe lomntwana ehluleke, kathi nxa eyabe ekhithelwe esibhedlela nxa ngalezo sikhathi esefuna ukuba lomntwana akuzi kumkhathaza.
Kanti vele kuyabe kutheni nxa bona omama sebefuna ukwenza i-abortion?
Into ebangela khonokho baba Gandhi lozulu wonke welowagweru leZimbabwe yonke ukuthi umama ufika kuleso sigaba sokuthi afise ukukhipha isisu ngoba engxe umuntu oyabe emnike leso sisu esedisaphile, kumbe engxe umama lo uyabe ereti nxa ereti yo umuntu angamaziyo umntwana lowo uzama ukuthi ngwakobani uzamgcina njani. Yikho ngesinye zezizathu ezibangela ukuthi umama afike kuleso sigaba. Kungakho yikho ubona umuntu enjengami ngingubaba ngikhuluma into ze-Women Action Group. Ngoba umama ukuthi aze azithwale ngubaba. So kule inhlanganiso sikhuthaza abantu bababa ngobaba, wonke umuntu ongubaba kusukela emajakeni kuya kubobaba abakhulileyo, ukuthi baxhasane lale imbono yokuncedisa omama. Babekwazi ukuthi umama ukuthi aze afise ukukhipha isisi imbangela enkulu ngubaba, ngoba ubaba wethu isikhathi wenza khonokho ngubalileyo.
Manje kona kuyakhuthazwa yini ukuthi bayenze i-abortion njengoba kukhanya kuyingani yinto elihlazo engavunyelwa la ngeBhayibheli?
Izimo ezinjalo kanti njengobana ngisitsho ukuthi umuntu orejiweyo orejwa emnyameni onje njengaloyo yimi kuwo khathesi abantu angababoniyo ebusweni kodwa azithwale umuntu womuntu angamaziyo ukuthi umntwana lowo amthini, uyabona ukuthi kunzima. Ukhesi 29 lowo kanti.
Hhayi, kuyezwakala ungavalelisa uZulu.
Ye, ngivalelisa uZulu. Ngiqinisa kakhulu izakhamizi zelwagwelo ezelatshwa elwagwelo clinic, ezelatshwa emakhepethi clinic, ezelatshwa emaboleni, ezelatshwa kotumbile, ukuthi sifisa ukuthi ziyefika emakliniki azo umumo eziwubonayo olokwenza le-abortion nendlela ezenzakalayo. And abantu mfisa babekwazi ukuthi ukukhipha isisu ekliniki akubophisi, okubophisayo ukukhipha isisu emakhaya. Njalo ngiyabakhuthaza ukuthi zona izakhamizi ezelatshwa kula makliniki zizame ukubumba ama-WhatsApp group ukwenzela ukuthi information le bayishare baqokisane ngokuthi kuhamba njani ukufika kwezithi. Okuningi sizakwazisana emoyeni ensukwini ezizayo. Sifisa babe aware ukuthi uhlelo lolu ngolukahulumende, ngolwabantu, sizosiza impilo zabantu ngoba impilo zabantu zisengozini xa sekusiyekela abantu bekhitshwa izisu emakhaya ngabo.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Ngibongile babagandi lami, ngiyalibonga umsebenzi eliwenzayo madoda. Asisebenzeni siye phambili.
Loge bekungusobhuku weLower Gqweru umnumzana Matthew Nketa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana namhla sixoxa lo nkosazana Barbara Tanyani, umabhalane wogatsha lwabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Esiqale ngokumbuza ukuthi isimo somnotho esikhona elizweni siphatha njani izisebenzi ezingabesifazana.
Udubo esihlangana nalo kakhulu kathesi uhlupho lemali le engekhoyo, njalo uhlupho lokungaholi. Singathatha amakampani kanjenge-National Railways of Zimbabwe, sitholakala kumama abaningi e-railways lapho isebenza khona. Asiholi, sihola i-half salary and asiholi every month. Amakampani kanjengabo City Council, sometimes ama-salaries abo abuya gogo. Nxa umntu anebuya efika endlini uyathi mama sengilandile, akuna mntwana wabo wathi baba sengilandile. Kuyabangela le sithi khona yi-stress. Nxa engumama olamankazana wabe sekhitshwe ubuntu bakhe ngenxa yokuthi uyabe sesehluleka lokuthi athengele amantombazana akhe lawo ma-sanitary pads. Siyake siya amantombazana acine sesiyakhomba kumbe esiyahlukuluzwa esenzela ukuthi bazuze imali yokuthi bathenge lawo ma-sanitary pads. Wona asedura kangaka, sesidinga akhiphileyo esingazi nokuthi alungiswa njani, njalo nokuthi abe sehlala isikhathi esingakanani emashelifini.
Kodwa inhlelo elilazo njengenhlanganiso ye-ZCTU libona ingani ziyasebenza yini ukuthi zenqabele ukuhlukuluzwa kwabesifazane emsebenzini?
Ziyasebenza kakhulu. I think nxa lilandela kule ndaba yokuhlukuluzwa kwabomama eyaphumayo e-immigration, yithi esayiqalayo leyo ndaba, sahamba sayatshengisela e-immigration indaba leyana i-gender commission yasiphatha-ke yasihambisa seza. Kuyikuphumelela ngoba abantu abaningi sahle sabona sebebuya ngenxa yokuthi base bebone ukuthi kuyasebenza ngani ya reporter yasebenza ngoba sasihlangana le problem ukuthi umuntu uyabuye ezokutela ukuthi ngisebenzi kunganxa usofuna ukuthi asande siyele ngesidaba uzabe nthi hhayi lingahambi ngoba ngiyesaba ukuqotho omama abaningi bangama-contract workers bayasayina ama-contracts after every 3 months abanye after every 6 months so nxa i-contract lami siyi-expayile umanage uzathi nxa ufuna ukuthi ubulokhu usebenza uzolala lami kezaba lama workless ama-visits sihamba sisiyabafundisa ukuthi lokhu akukho emthethweni nxa umuntu ngakwenza so wena kumele yenze so sabatshela njalo nokuthi i-police case umuntu angakuharasa even ngomlomo hambe ye-reporter vele ungani i-international labour conference ngojuni egeneva ngaba nenhlanhla ukuthi ngayikhona lani sibumba umthetho ozawukhangela ngokuhlukuluzwa kwabomama kumbe ukuhlukuluzwa kwabobaba but ngangikhuluma ngokuthi abahlukuluzeka kakhulu emsebenzini kuyakhuluma ngokomsebenzi kuphela kodwa umama uyakwanisa ukuhlukuluzwa phandle emsebenzini and umqashi ethi mina kangikho responsible because uhlukuluzwe phandle so thina i-convention le sikhangela ukuthi khona i-world of work sayifaka yasabalala yaze yagoqela izini la nxa ngisemthoveni ngisemsebenzini kumbe nxa ngisemthoveni ngivele emsebenzini ngingahlukulezeka umqatshi wami kumele abe-responsible kumele angincedise nxa kuwukuthi ngifuna ukuye ekhoti ukuthi umama ayenze that process abanye bayagcina bengasahambi ngoba bengenamali zokubhadala amaleya
lapho-ke sokubuya kuholo kula kubandlululwa kwabesifazane okunjengabo-maternity leave lokunye
ukubandlulwa kwakho lokukhona yikuthi imisebenzi eminingi ele malini elilutshwane iyathiwa ngiyabafazi then le elinye emali eminingi iyathiwa ngiyamadoda ukubandlulwa kwakhona kukhona kuma-grading systems ukuthi omama yibabaza abasebenza imisebenzi yokupheka itiye yokuthanyela ematoilethi obaba bayebegcela emahofisini nxa sibuya ku-issue yamatoilethi ama-employers kumbe abaqashi abaningi kabafuni kubhadala i-maternity leave esithi paid maternity leave uzabona nxa ungumuntu ungumama oyi-contract worker angazithwala kuyase kuthiwa nxa esethembiwa akusela msebenzi kukanti umthetho wethu uyatsho ukuthi umuntu oyi-contract kumbe o-permanent balamalungelo afana naye i-labour act ithi i-maternity leave 98 days kodwa i-constitution yethu ithi khona 30 days so silabaqatshi asebefuna ukuqasha nge-constitution ezimbabwe bechiya i-labour act abanye bayafuna ukuye njengazani bona abakwazi umthetho esingethi ngesikhiwa ukuba ignorant ngakukanti befuna ukuthi bacile abantu abangomama ukuthi babe namalanga amalutshwane ukuthi awo ukuthi baye kumathenesi
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Barbara Thanyanyiwa umabhalane wogatsha lwabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZTTU isixoxelayo ekubulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha hayi-ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iningi lithi ilanga lokunanza isivumelwano sebandla le-PF SAPU lezanu ngomnyaka ka-1987 i-Unity Day kalisoze libe lesithunzi esifaneleyo nxa udaba lwegugurawundi lungahluzwanga sizwile izakhamizi zemaphandleni zisithi umnyaka ka-2018 ubunzima olivalelisayo ngusithandekile mhlanga yikho napha eWashington DC Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.